Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Sanga na kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 21 kumbimbitho 2022 igama ngontungamili nkomo ezihamba phambili intengo yamafutha ezimota ekhweleka bili buthumuthumu kunsukwana ezedluleyo isiyehlile. Abezombusazwe sebegqiba imikhankaso yokhetho lwama-by elections oluza kwenziwa ngomgqibelo. Sixoxa labancintisanayo bedinga ukumela ipinga notsi edale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda owebandla lesi Citizens Coalition for Change lo mnumzana kuna kwase mamvula owezano PF. Uhlelo lukahulumende lokuphuma ijumo esiyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 luqala namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intengo yamafutha ezimota ekhweleka bili buthumuthumu kunsukwana ezedluleyo isiyehlile. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwazise ukuthi kusukela namuhla ilitha yephethulo ebisibiza $1.67 isithengiswa nge-$1.59. Ilita edizili yona ebisithengiswa nge-$1.68 isibiza $1.60. Lokhu kutsho ukuthi intengo yamafutha la yehle ngamasensi ayisishiyankalombili eMelika 8 cents. Ngedola leZimbabwe ilita yephethulo yehle isuka ku $216.78 yaya ku $213.90. Idizili yona ebisibiza $218 isithengiswa nge-$213.49. Ukukhuphuka kwamafutha ezimota kubangele ukuthi abezitolo bakhuphule labo intengo. Uhulumende namuhla usungula uhlelo lokuphuma ijumo esiya ezigabeni ukuyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 endaweni ezifana lemakliniki, ezibhedlela, emankampanini kumbe endaweni zokusebenzela, emasontweni lakwezinye ezitshiyeneyo. Ekhuluma lentatheli izindaba izolo umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uthe bazahlaba abantu kusukela ebantwaneni abaleminyaka yokuzalwa elithumi lambili i 12 years kusiya phezulu. Uthe injongo yabo ngeyokufinyelela bonke abalesifiso sokuhlaba lijekiseni ukuze bavikeleke kumkhuhlane we-COVID-19. Wona osubulele abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu eZimbabwe 5,423. Lanxa uhulumende wayethe ukhangelele ukuhlaba abantu abayizigidi ezilithumi kusiyaphela nyakenye, usehlabe abantu abedlula kancane izigidi ezine kuphela 4.4 million. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yona ephatheke kunhlelo zokuvikela i-COVID-19 umfundisi uSenisibanda.
Okokuqala siyananzelela ukuthi lokhu lilinengi ixuku labantu abangatholi ukuhlatshwa kwesibili. Kuyadingakala ke ukuthi abantu bahlatshwe lezo injection zombili. Kuyabe kuyinto eqakathekileyo ngakho lumkhankaso osusungulwe njalo nguhulumeni uqhakathekile ukwenzela ukuthi kufinyelele labo bantu abakade bengatholi ukuhlatshwa kwesibili. Ikanti njalo lokhu bekhona abanye abangahlatshwanga injection yokuqala lesibili. Labo kuyadingakala ukuthi sibakhuthaze ukwenzela ukuthi ilizwe lethu lithole lokho kuthiwa i-herd immunity ukuthi kuhlatshwe abantu abaningi ilizwe lonke.
Njengabamasonto mfundisi, siyazi ukuthi la sungula uhlelo lokukhuthaza abazalwane emasontweni lapho ukuthi bayehlatshwa. Luhamba njani lolo hlelo?
Kuqakathekile ukuba siqhubekele phambili lokhu sikhuthaza abantu emabandleni ukuthi behlatshwa ngoba siyakwazi ukuthi yikho lapho kulabantu abaningi khona. Ikanti njalo siyathokoza thina ukuthi abafundisi bavula amabandla abo kwatholakala indlela yokwenza ama-announcement. Yikho sibone njalo le nani labantu abahlatshwayo likhwelile. Kodwa lokhu siqhubekela phambili sikhuthaza abantu njalo siyathokoza ukuba yena i-Ministry of Health isiqalise njalo uhlelo lwayo lokuletha ama-mobile units ukwenzela ukuthi abantu bahlatshelwe duzela lapha bakhona.
Amanani alomkhuhlane siyabona ukuthi ayehla emhlabeni jikelele. Ubona kungaba lengozi yini yokuthi ilokho kungabangela ukuthi abanye babona ngani usuphelile lomkhuhlane basuke bekele ukuthatha amanyathelo ukuzivikela?
Ingozi khona kakhulu ukuthi abantu abaningi bengabona ngani lomkhuhlane usuphelile njalo lokuthi behlatshwe kwesibili umbo wokuqala bekubonana kusadingakala. Ikanti nasiyakwazi ukuthi lapha elizweni lethu eZimbabwe lokhu bebaningi abantu abangahlatshwa. Ngakho kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bahlatshwe ukwenzela ukuthi bethole indlela yokuqinisa imizimba lokuzivikela kulomkhuhlane. Kwamanye amazwe esiwabone sevulekile kungenxa yokuthi kuhlatshwe abantu abaningi se ilizwe lonke liyabe lihlatshiwe. Kithi lokhu kusasilela kakhulu. Ngakho kuyadingakala ukuthi lokhu kuhlatshwa kwenze njalo. Siyananzelela ukuthi akhona amanye amazwe osokuphakama njalo inani labantu abagula ngalo mkhuhlane. Loba sibona kwezindawo kungani kuba neno kodwa kwamanye amazwe sokuqalisa njalo e-new wave. Ngakho ke ayisonto esingayikhangelela phansi njalo siyakwazi ukuthi sesiyangena esikhathini somqando lapho umkhuhlane ojayele ukukhwela kakhulu ube lenani eliba phezulu. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi abantu bakithi bahlatshwe bazivikele kulomkhuhlane we-COVID.
Kuyini ongakuxwayisa kumbe ongakukhuthaza uZulu?
Siyakhuthaza abantu bakithi ukuthi asiphumeni ngobuningi bethu siyehlatshwa. Laba abahlaba kokuqala hamba uhlaba injection yesibili. Lalaba abangahlatshwa behambe bayehlaba eyokuqala. Njalo siyakhuthaza abantu ukuthi bantu indaba le yamamask, indaba yokusanitizer lokugeza izandla lokuba ke ugcine ibanga elinani phakathi kwakho lomakhelwane wakho indaba kumele siqhubekeleni phambili ngayo. Sizinanzelele ukuthi iCOVID ilokhu ikhona njalo ke ilokhu ingumkhuhlane ongabulala abantu.
Umfundisi uSeni Spanda ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa isisole ukuhlaselwa kwabeZimbabwe izizalwane zaseLesotho kwele South Africa zizibangisa imisebenzi emapulazini. Iphephandaba le-Independent Online libike ukuba uDlamelolu luqhamuke eRobertson ngolwesine lapho abeLesotho abavuke khona ubhova batshisa izindlu zabeZimbabwe besithi kungani kuqhatshwa bona kuphela ngabelungu. Ukuchiswa kwezindlu lokhu kuchiye abeZimbabwe abedlula amakhulu amahlanu 500 bengasela ndawo zokuhlala njalo babikwa bebaleke bayaphephela enkambeni yamapolisa. I-Independent ithi kulimale abantu abalitshumi lasikhombisa 17 njalo oyedwa wabo ulaliswe esibhedlela. UDlamelolu luza ngesikhathi abokuza behlaselwa izizalwane zaseSouth Africa phansi kohlelo lwe-Operation Dudula zisithi kababuyele emazweni abo. Kulenye njalo inhlanganiso ekusolayo kakhulu lokhu eKopanang Africa ebiqoqa ukutshengisela eJohannesburg namuhla isola ukuhlaselwa kwabokuza kodwa ithi yalisiwe ngamapholisa. Sixoxele sikhulumeli seZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwanazi.
Udaba lolu sisaluzwela emaphepheni nathi sisazama ukuphenyisisa sithole mhlawumbe ngamathi umuntu ongasitshela ukuthi kahle kahle kusukelephi kwenzakalani. Kodwa-ke nje siyayisola kakhulu into yokuthi kutholakale ukuthi izivalwane zakithi ziyahlaselwa njalo nje sekukhanya ziyizwe eziyithageti ukuhlala nje zihlaselwa kancane kancane nani ngokusolwa lokho alokhu lalokho. Kodwa ke futhi siphinde sikhuthaze izizalwane zakithi ukuthi nazo kazigweme ukuzifaka esimweni esidala ukuqophana lodushe phakathi kwazo lezinye izizalwane zamanye amazwe ikakhulu ama-host azo. Kwesinye isikhathi kuyadingeka nathi ukuthi silandele ulayini nathi siphile indlela leyo ephilwa ngabanye bonaba singafuni ukuba indlubu ewele ephokweni.
Zikhona yini ezinye izehlakalo zokuhlaselwa kwabeZimbabwe kumbe abokuza nje jikelele eselizizwile?
Thina into esesinanzelela ukuthi nje sekule tendency nje yokuthi izizalwane zakithi sengathi ziqotshiwe nje umuntu nje osukelayo usukela izizalwane zakithi. Lokho kuyasikhathaza kakhulu kanti vele nayo Operation Dudula lesigcike amahlandla amaningi sasondelelana nabaphathi bephanintambo bakuleli lizwe ukuthi bakunanzelele ukuthi into eyivigilantism ayizukuphathisa leli lizwe nakanjani. Ungananzelela iministry uminister of labor ubabunxesi nezinye inhlangothi zikahulumende nabanye abaprogressive sebegxile kakhulu i-organization ngenxa yokuthi siyazama nathi ukuthi silandele ama-channel siyekhalaza nathi ukuthi sikhale izizalwane zakithi ukuthi kazingakhahlanyezwa. Ukuthi izizalwane zakithi zincitshiwe ama-ZTP akutho ukuthi sezi-illegal and le nkulumo yokuhlala kwenziwanga zathi izizalwane zakithi yizo ezi-illegal or yizo zodwa izizalwane zokuza kuleli lizwe lase-South Africa yinto nje engaqondanga. Akuqondanga ukuthi umuntu kazana nje asukuma lande omunye umuntu athi yena usebuza ipasi nge-special. Akuso isigaba sakhe leso, umuntu nomuntu kazazi isigaba sakhe ngokomthetho. Umthetho ngowamapholisa nezinye inhlangothi zengalo zomthetho. Umuntu onohlupho uyahamba ebika icala emapholiseni atsho ukuthi usola ukuthi nokuthi amapholisa abe sephenya. Kubi lokho okwenziwa ngabantu abafanana labo Operation Dudula.
Abenhlanganiso yeKopanang bathi bebeqoqa ukutshengisela besola ukuhlukuluzwa kwezizalwane zakwamanye amazwe lokhu kodwa bathi balisiwe ngamapholisa. Uthini ngalokho?
Siyakuzwa lokho kodaba lwabantu baseKopanang labade behlele ukuthi bamatshe bethi anti-xenophobia. Nakhona nje thina siyinhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa asizange sibe yingxenye yalokhu kuhlelwa kwe-anti-xenophobia match. Futhi thina siyake siprefere ukuthi singadali ukuthi kube nama-match ethu seeming to be pitting ourselves against umphakathi waseSouth Africa. Khonokho kudala nje kwesinye isikhathi ukuthi kube lokuxhophana. Ngoba labo bedudula bathe bona sebephendula bathi no lina selithatha ilanga lethu leSharpeville massacre esilirecognizayo ngenkinga esayasivelela eselatshintshwa laba Human Rights Day selisebenzisa lina ukuthi lina lithi thina selimatcha against thina ngoba lisithi thina si-xenophobic bezitsho bona beyidudula. Khonokho nje ukuxhophana thina sikhuthazani nakho siyiZimbabwe Community South Africa. Thina sithi akube nengxoxo nje eceleni abantu kuhlaliswane phansi kukhulunyiswane njengoba sahlela via i-Africa Diaspora Forum ukuthi akuke kuhlanganwe i-Council of Churches nomphakathi naye idudula le kuke kuxoxiswane ukuthi inhlupho ze-community zithini.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi isikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa iZimbabwe Community in South Africa. Abanye ukuncintisana kukhetho lokudinga umeli wePinga North edale lePhalamende kukhetho lwama-by-elections abathi uMnumzana Prince Dube kuSibanda owebandla leCitizens Coalition for Change loMnumzana Kudakwashe Mavula Musaka owezanu-PF sebekhuthaze uZulu ukuthi aphume ngobunengi aye bavotela ngamunye ngomgqibelo. USibanda nguye owayemela isigaba lesi engakaxotshiswa yi-MDCT. USibanda uthi lanxanje umongameli Emmerson Mnangagwa ebe lo mhlangano wokudingela uMamvula usekelo ongenwe izinkulungwane zabantu esiyabhuwa ngomgqibelo ukhangelele ukumlahla phansi uMamvula ngoba iZANU-PF ingafuneki eBinga.
Ukuze sinanzelele ukuthi okwakuqala eBinga North silamawadi alitshumi lanhlanu sile-15 wards phakathina kwe-15 wards zona lezo akula eyake yathathwa iZANU-PF ngomnyaka ka-2018 wokutho ukuthi khathesi sihlezi phezu kwamawadi angu-15 over 15. So phakathina kwamawadi ona lawo hhayi umkhankaso wethu uhamba kuhle, asiladubo, asilalapho esingathi khona kumbe kulabantu abangasethusela.
Umongameli Mnangagwa ube khona ngapho eBinga emhlanganweni wokukhankasela ukhetho njalo sibone kusiba labantu abanengi inkulungwane zabantu ukulumhlangano. Alukwethusanga yini usekelo uMnangagwa alutholileyo?
Babuyile sibili, babuye bebaningi kakhulu. Ngibona ngani amabhasi awezubho awabuyileyo angena phakathina kweBinga North ayedlula i-100. Ngibona ngani bekulayo 120-130 amabhasi awezubho awabuyileyo eletha izethekeli zethu zizobona ukuthi siphila njani lapha eBinga North. Mhlawumbe bezobona njalo ukuthi nxa sisithi thina intuthuko lapha sisalele emuva engxebe bezobona bebezosihleka. Kodwa into ekhona ukuthi angilalutho engalwesaba nxa kuthe kwabuya isethekele. Kuyafana lawe unjenje nxa kuyikuthi inkomo kwabuya isethekele emzini wakho, awungeke wayesaba ukulala endlini yakho yokulala, ibedroom yakho. Nami angeke ngisaba nxa yokuthi uMnangagwa ubuyile, babuya bebaningi. Into kuphela nje engiyibongelayo ukuthi babuyile ngobuningi babo, baphinde babuya lezambuzi zabo ezithwalwayo ama-mobile toilets bahamba bafake eBinga ngalesi eBinga esiyabhuwa. Ngizwile ukuthi khona kubuyile abantu mhlawumbe abafika ku-5100, abala bantu abadlule 5100 ababuye esiyabhuwa. Akulalutho alukhulumile uMnangagwa oluyakwenza ukuthi kube lababili kumbe labathathu abangayenza ukuthi beguquke bevotela yena.
Mazwibani ongathanda ukuwatshela abantu beBinga Sibanda sisiya nje kukhetho ngomgqibelo?
Yebo, sibonile izinduna ziphiwe amabhodi okuthi khona bebambe inhlazi. Kuhle, siyakubongela lokho. Sibonile amabhayisikili abuyile. Kuhle, siyakubongela lokho. Kodwa sidingi amabhayisikili, asidingi ukusutha kwezinduna zodwa. Sidinga ukusutha komuntu wonke, sidinga ukuphakama komuntu wonke. Kanti iZANU indaba ingafuna ukusitshela ukuthi kususela ngo-1980 kuze kube namhlanje iminyaka engamashumi amane lamabili, yindaba bengazake babe lo muntu oyedwa nje weZANU okuthiwa khona uyakhwalifaya la ukuthi abe nguminista kumbe ngudeputy minister kumbe ngu-permanent secretary. Kubangelwa yikuyini? Kubangelwa yikuthi ibandla leZANU-PF liyabanikazi. Abanikazi bebandla leZANU-PF ngabantu besishonele. Waqala ngamaZezuru, khathesi ngamaKaranga. Yinto yabo, libandla labo, akulani lathi. Kabayenza into yabo, lathi zakwenza into yethu. Mhlaka 26 akula ngenye indlela, sizavotela owethu, sizavotela ilizwi lethu eliyasimela eParliament. Okwabo lokuyana bangabuya bezosithembisa, kudala basithembisa. Kufana lentombi emithiswa kuze kube ngabantwana abalithumi, ilokhu ithengisa ukuthi hayi ngiyakuthatha ntombi yami, ngiyakuthatha ntombi yami, ngiyakuthatha ntombi yami, imithiswe ichiwe njalo umntwana engagcinwa. Besokuthiwa ke kusasa nxa kuyikuthi bese phume eveleni umntwana bese uthi hayi ntombi yami sefuna ukuthatha namhlanje sesidiniwe ngabo akula lutho luyakwenzakala umnanga gubuyile siyabonga ukuthi ubuye lama toilet waphinde wabuyela lama toilet akhe kahambe lapho ayakhona kuyaphenduki futhi lapho ebhinga ngoba indlela yadliwa ngayo lo mntana akhe lo afuna ukumfaka la asifuni ukumelwa ngabantu abasongaba ngaso bantu bethu siyakwazi ukuthi singabobani siyakwazi njalo udaba lwethu luya ngapi akula ndlela yakwenzakala ukuthi ebhinga lapha kutshintshe okukhona ebhinga yikho kukhona thina sihamba lebandla elali libandla likatwangirayi khathesi selikhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa yilibandla lethu yilibandla elisithandayo lathi ibandla lakhona siyalithanda
umnumzana Prince Dubeko Sibanda uncintisa ukhetho lokudinga umeli webhinga North ePhalamende edinga ukubuyela kulesi sikhundla ngemva kokuxotshiswa yi-MDCT sixoxe njalo lomela izanu PF kulolu khetho umnumzana Kulakwashe Mamfula yena othi abantu kumele bavotele yena lebandla lakhe ukuze kube lentuthuko ebhinga
ziningi inhlelo esizikhangeleleyo ukuthi zibuye ebhinga kodwa ubuhle ukuthi sokuqalile okuningi sifuna amanzi izibhorani zenzwe sifuna imigwaqo igredwe kwaqwethu siyabhuwa ebhinga siyabhuwa karoyifa witara sifuna njalo ibhoda yethu ivulwe sifuna imigwaqo eyabesiya emavillage nayo egradwe abantu bafuna ukudla izola linanga bayefuna ukuncedwa ngurhulumente wabo omuhle funakala ama-clinics funakala izikolo ama-computers ezikolo ngokunye okwezinto eziqathekileyo singakhohlwa imisebenzi kwabasakhulayo okuhle ukuthi konke lokho ngikhulumileyo sekuqalisile ukusetshenzwa
yebo lithembisa abantu bebhinga intuthuko Mavula kodwa bakhona abathi kudala ibandla lezanu PF lisembusweni selileminyaka engamachumi amane 40 years zonke libusa kodwa bathi akulalutho elilwenzileyo imigwaqo ifile inhlelo zentuthuko kazikho kulowo mango lasendaweni ezitshiyeneyo uthini ngalokho
bengakutsho abanye kutshiyeni ukuthi bakhuluma kunjani abanye bakhuluma nje bedakiwe abanye labakhuluma nje bethabe kakhulu abanye abakhuluma nje ukuthi kuthiwe heyi umuntu ukhulumile konke lokhu kuyavunyelwa ngoba ilizwe lethu leli likhululekile ukuthi uyakhuluma okufunayo labalahlekayo asibayaleli yekelani ngitsho ukuthi abantu abakazwisisi ibala elithi new dispensation bengakazinja alo abakaboni le misebenzi yenzakala kwi-new dispensation umuntu ozwisisayo kubhizimusi uyozwisisayo ukuthi i-new dispensation kutsho njalo kwenzakalani wagayela umgwaqona leyo abayitshoyo emningi yakhona iyasetshenzwa kathesi awungazi ukuthi bona bavaleleni amehlo ukuthi bebona ukuthi mashingo road ngale iyatshaya umgwaqo into engayenzakalanga bebona ukuthi ebulawayo esithi imtare plumtree yajwelayizwa bakhangele kathesi sikhuluma nje amanye imigwaqo eminingi sephele ukufakwa amathara ama-highway imigwaqo iyarefebhishwa kathe sinkuluma nje ikaroyi ebhinga road yayihlupha kweminyaka leminyaka abantu isikhari ukuthi yafakwa itara iyafakwa itara sikhuluma nje yayiqhasela ekaroyi I think siyathi more than 20 kilometers sathi hatshi umongameli ayiqhasela ebhinga bavuma ukuthi iqhase ebhinga ngikhuluma nje isifakwa itara okuningi kodwa yikuthi nje umahlabezulu yaphambanisa bathatha amakansila bewafake kuzanu PF ungamakansila we-MDC abephambanisa abebulala i-economy ungakhele Harare council almost wonke top management basejele balabakhesizi abo e-court
besiyavota nje abantu bebhinga ngomgqibelo uthanda ukuthini kubo
amazwi engifuna ukutshela abantu bebhinga ngokuthi isikhathi esokuthi siyethe intuthuko ngakithi esithi ngisitonga chinti chakuthi okunyothwethela usumbuko bakwesitshafika ngoba kuyantathi muntu onse wamubhinga tijathane tulangela usumbuko nkuzide ayikhona ukuthi tikithi lokwami ngithi ukulangana NDC akachira ko lokuti zvachindi ndakuti valuita pe so awa tubike muntu kuti uzive kuti uriweleta usumbuko ulalo usumbuko twasa wasarabia munyaka umwe kuti tinjire kuma harmonize election so oyo kuda musaga imebo ndiri kurombera kuti muntu pepe ya munyaka umwe kupera muntu bone muntu yezgevia bawawa munyaka umwe mbona kuti twachitavieni twasika 2023 election ndiye mlalanga kuti oyo tegwa prince tokamupede tawampede 8 years wakachitanzi umunsako itamupa 1 munyaka wachitanzi andinyemura sara muntu ngomuyanda mu 2023 muntu ngomubwenya kuti ulari usumbuko pambochitanda usumbuko mlalanga ndinyo kuti 18 years wakapa MDC zano PF kunoita pa 1 year ndine mlalanga mu 2023 kuti njiri pachedo kuti injire injita akapa 18 years haye injita pa 1 year munori mlalanga ndinyo timulanga zviri kuita na mu ground so just vachindisa kuti tive kukenani vantu vakubhinga tujatane tive kutinkirire kunembo tive kukenani twasika mu 26 independence day yesu independence kuzva kuleadership ya MDC leadership itaikwasi pe leadership yaitido maivika yachinja yakarabi yakubla wayo tivike leadership lino yachanjiso abantu
umnumzana kuda kwashe mamvula musaka unqintisa ukhetho lokudinga umeli webhinga North edalele parliamente elilunga lezano PF imihlangano yokukhankasela lolukhetho ikhangelelwe ukugqitshwa ngolwesithathu Seli kubonile na okusemaphephandabeni iZim Life ithi kubotshwe owesilisa eMarondera uBright Jantali esetheswa icala lokudlwengula lokubulala abesifazana abayisikhombisa. INewsday ithi umkhokeli webandla le-TCC uMnumzana Nelson Chamisa utshele umhlangano awenzele eMasvingo izolo ukuthi engaba ngumongameli weZimbabwe uzabusa ngcono kakhulu kulo mongameli Emmerson Mnangagwa. Ikroniko ithi uMnangagwa uselaye ingatsha zikahulumente ukuthi zivumbe ikula elizabona ngokukhulumisana lezizalwane seZimbabwe eziphandle kwelizwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye-Reporters Without Borders luveza ukuthi eleZimbabwe, ele-Eswatini kanye lele-Angola angamanye amazwe ahamba phambili ekuhlukuluzeni intathelizindaba. Umsakazo munye uthi eleBotswana aliseyi kubhoqa izethekeli ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kodwa kumele zitshengise ubufakazi bokuthi azilawo lumkhuhlane. Sizigqibe ngodaba lweMelika. Idale leSenethi namuhla lizaqala ukuvivinya owesifazana onsundu okhethwe ngumongameli Joe Biden ukuthi abe ngumahluleli wenkantolo yeSupreme Court unkosikazi Ketanji Brown Jackson. Uhlelo lolu luzathatha insuku ezine uJackson ebuzisiswa ngamalunga ePhalamende phezu kwezinqumo aseke wazethula enkantolo ephansi kanye lokuthi kahle kahle kungani ebona ufanele lumsebenzi. IParliamente ingapasisa ukukhethwa kwakhe unkosikazi Jackson uza kuba ngonsundu wesifazana owakuqala ukuba ngumahluleli weSupreme Court eMelika. Nanzi ebezihamba phambili. Intengo yamafutha ezimota ekhwele kabili buthumuthumu kunsukwana esedluleyo isiyehlile. abezombusazwe sebegqiba imikhankaso yokhetho lwamabhayi elections oluza kwenziwa ngomgqibelo. Uhulumende usungula uhlelo lwakhe namuhla lokuphuma ijumo esiyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.